Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNtulikazi 2020. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje likhuphukela yakukulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Abezomvikela namhlanje bebenqabela abantu ukungena enzikini yamadolobho wonke elizweni. Wayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani leli laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3092. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula ayisitshiyagalolunye 924, libulele abangamachumi amahlanu lantathu 53. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka, sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,899. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisitshiyagalolunye 999,807 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lathoba mune munye 19,328, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasikhombisa 17,543,881, ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 677,980, kubika abenhlanganiso eye-Worldometer. Ukutshengisela obokuhlelelwe ukuba khona lamhlanje kuguquke kwaba yikutshengisela kokuhlala emakhaya ngemva kokwethuselwa ngamapholisa labebutho kwabantu. Amabhizimusi amaningi abevaliwe lokuthengiselana bekwehlile kakhulu koBulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lamhlanje izitalada zakoBulawayo bezitshaya umoya kungela muntu ohambayo, kukanti le malokitshini uZulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngahlala endlini ukubana hey ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapholisa lamasotha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi, mina ngithe ngangcono ngizihlale namhla endlini ngisijwene labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqandiweni, umkhokheli wemahlabe Zulu Movement lamaNdebele kaMzilikazi Pressure Group, uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo xa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa yisimo sokuthi abantu baboniswe kukubi, kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Inkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona yokuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu. So hayi, okwalamhlanje idemo ayisaphumelelanga, kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe yi-stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Efoti Ncube, unobhala we-National Consumer Rights Association iNakhora, uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile, kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho kulahlekelwa okukhulu yi-corruption yinkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi abantu balahlekelwa zimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende i-corruption yiyo ekhosta ilizwe kakhulu okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo lezilala iziyana kumbe amabhizinisi lalalawana
kuleyinye ingxenye kazulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe omunye wabo Isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni.
Indawo yama-demonstration especially ngalesi sikhathi sikiso angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho. Abakhokheli bethu kuma-different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona. Khathesi kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases aya eloku ekhwela njalo ama-health systems ethu awaqinanga ngakho ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavila ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabe beminyene.
Unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekunokuthula. Uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile. Nimele Studio 7 ngobulawayo ngingubathabile masuku.
Kunjalo nje abaqoqi bomkhankaso we 31st July movement yokutshengisela ukukhonona ngenkohlakalo kuhulumende bathi kuphumelele okwamagama nxa kukhangelwa ukwenza kwabezomvikela emadolobheni ilizwe lonke lapho abakade bevimba uzulu ukuba engene emadolobheni. Omevis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abezomvikela bebenyakazela phakathi kwedolobha leHarare kanye lemizini ehlala abaningi bekhuthaza labo abakade becatshangelwa ukuba bayazulazula nje ukuba babuyele emakhaya. Omunye wabakade beqoqa uhlelo lwalamhla umnumzana Charles Nyoni uthi luphumelele okwamagama.
Into engifuna ukuyichaza lapha ngeyokuthi kwakumelanga sicabange umcabango wokuthi idemo njengabantu abangena emgwaqweni begijima betshaywa bebotshwa. Khonokho okwenzakeleyo kokuthi kuthiwa kule demo abantu bahlala ezindlini amapholisa agcwala emgwaqweni namasosha nembobho agcwala emgwaqweni khona lakho kutshengisa ukuthi idemo yethu iphumelele ngoba namuhla akuzange kube nebhizinisi elenzakaleyo njalo akuzange kube nje ngijwela into nje eyenzakalayo edrobheni.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abakwenzileyo ukubopha abantu behluphe nabantu ezindlini konke lokhu kumhlophe ukuthi i-demonstration le iphumelele.
Unkosikazi Nokuzola Chili wasemzini wemfakose uthi okungasacaciyo yikuba ukwenza kwabezomvikela laba kungaba yibo abenze uphumelele lumkhosi walamhla lobahatshi.
Akula activity eningi so kungasacaciyo ukuthi angabe abaqhukuzela ukuthi abantu behlale ezindlini kube yi-silent demonstration or what akukhanyi kuhle.
Kodwa uhulumende uthi awuzange uphumelele umkhosi walamhla njengalokho obekukhangelelwe ukwenzakala njengoba abakuzibileyo bengazange baphatheke. Umabhalane wogatsha lwezemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini be-Twitter ukuthi okwenzakeleyo kuyajabulisa ngoba uZulu ekhethe ukuzilondoloza kugciwane le-COVID-19 wazihlalela emakhaya endaweni yokuzibeka engozini yokulithola. Lanxa bekuthule endaweni eziningi amapholisa abophe abambalwa ababalisa isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fadzai Mahere lequla lakhe abekade betshengisela ngokuthula bephethe amabhakana akade lemibiko esola imisebenzi yenkohlakalo elizweni. Umlobi lomdlalo wemidlalo kamabonakude olodumo unkosikazi Tsitsi Dangaremba ubotshiwe laye ngoba ephatheke kulokhu kutshengisela ngokuthula lapho abonakale ehamba labanye bakhe bephethe amabhakana abesola ukwenza kwahulumende kanye lenkohlakalo. Kuthi abesifazane abathathu okuyinkokheli yabatsha ebandleni le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loTsitsi Marowa babotshiwe bevela emthethwandaba kamantshi lamhlanje. Abathathu laba bebekhatshwe ngamagqwetha abo umnumzana Obey Shaba advocate Tabani Mpofu lapho besiyazibika emapholiseni phansi kweziqondiso zabo zebail. Intatheli zindaba umduduzi Mathuthu weZim Live ulandwe emzini wakhe izolo ngendlela efana laleyo eyasetshenziswa kulandwa enye njalo elokhe isavalelwe uHopewell Chingono. UMathuthu wetheswa umlandu wokutshotshozela lokhu kutshengisela kanye lokusebenzisana labafuna ukugenqula umbuso. Uhulumende athi wakhethwa ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abezomvikela bavimbele izakhamizi zeGwanda ukungena enzikini yedolobho lamhlanje okudale ukuthi iningi lihlale emakhaya. Lanxa ezinye izitolo bezivuliwe bekungela kuphithizela ngoba abantu bekhethe ukuzihlalela ezindlini. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda kuthi labo abakade begade amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhotabhota njalo phakathi kwedolobho nemalokitshini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo uthi umumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo, lezimota uzibona gqo, ngitsho lamabhizinisi amaningi avaliwe, abantu abasebenzi lamhla bazihlalela ezindlini. Hhayi kuthule sibili kutshaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Grado Mphiri olilunga lebandla eliphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa njalo amalungelo ethu awahlonitshwa. Sithi hayi thina asivumelani lento enjalo, abantu kuze benze amalungelo abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo ebandla lezanu PF uthi ukuthula okube khona lamhlanje kuveza obala ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani esidilidini kungelanto abazayenza. Bakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe. Ukhitshwa ama-elections ayikhona lokho kuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladeni ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume le ntatheli zindaba uHopewell Chingono babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela lamhlanje esola umbuso weZANU-PF abaduse ubuleli lizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale endaweni ezitshiyeneyo ngokutshengisela obekuqoqwe namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iningi lazo kungamalunga awe-MDC Alliance, zitshengisele lamhlanje emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria lase-consulate eCape Town sithi uhulumende weZANU-PF akehle esihlalweni ngoba isehlulekile. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lezi zizalwane zeZimbabwe esifike emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria zisidlamalahle sithi iZANU-PF ayiphume iphele embusweni ngoba isiguqise ilizwe ngamadolo. Akuthathanga sikhathi umbuthano wabeZimbabwe laba ungakachithizwa ngamapholisa ngenxa kwesabela ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kwazise kutshengisela abakwenze bengelamvumo. Kodwa kumgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi ngokufika kwabo lapho umlayezo wabo uhle wacaca uhulumende weZANU-PF.
Sikhala ngakuthi kona eZimbabwe sifuna ukuthi i-corruption iphele, sivunyelwe ukuthi sikhethe abantu esibafunayo bazosikhokhela ngoba khona uma isikhokhelwa ngabantu esingabathandi abakhohlakele. Sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzela ukuthi abantu babe nelungelo lokukhetha uhulumeni wabo abawuthandayo.
AbeZimbabwe abahlala eCape Town labo iningi labo obengamalunga e-MDC Alliance baye bayabuthana e-consulate eCape Town. Umhlangano wabo wachithwa ngamapholisa sekwedlule ihola betshengisela. Umunye wabebetshengisela ePretoria umnumzana Bukhosi Sibanda uthi manje sekuyisikhathi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akuzwisise ukuthi wayesitshoni ma wayethi izwi labantu izwi likaNkulunkulu.
Siyanicela abantu bezanu, asithina singabantu bezanu ngoba izanu sayibona kudala nje ukuthi hayi beyingena plan ofukuqhubeka lapho abagcine khona ngeliberation struggle. Yebo bayilwile kodwa bahlulekile from the time bethatha ilizwe.
Usenjalo umgcinihlalo webandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi kutshengisela lokho kwenziwe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa abavumelani lakho ikakhulu ngesikhathi impilo zabantu zisengozini yokuthelelana igcwane le-coronavirus.
If genuinely people would want to see corruption go in Zimbabwe, then corruption will not go as a result of demonstrations, but it goes away.
Labo abafuna inkohlakalo iphele abeze lobufakazi ukuze amasela abotshwe hathi ukutshengisela.
Information that proves that individuals that are alleged to be undertaking corruption in Zimbabwe are arrested and sent to prison.
Umnumzana Mandaza uthi kabavumelani futhi lenkuthazo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ehle esihlalweni ngoba wakhethwa ngokusemthethweni, kanti futhi bake bazama abanye ukuphikisa lokho umthethwandaba wabachitha. Ministry of 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Silokhu sikudaba lunye ngesizwe okwenzakale kutshengiseleni okube khona eLondon kwele Bhilithani, lapho intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda obekhona wakhuluma labakade bebuyile.
Omunye wabatshengisele eBhilithani okhulume lentatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda unkosikazi Mavis Harrison othi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sylvia Ndlovu laye obetshengisela kulelo lizwe.
Ngilapha insolidarity nabanye bonke abantu baseZimbabwe. Mina ngalahlekelwa ngubaba wami e-13 wafa ngekugrawundi.
Umnumzana Farai Muvuti owebandla lezanu PF uthi akuqondakali okufunwa ngabaphikisayo.
Ukuphambaniswa khona ngama-protesters lava is the campaign yokuthi iZANU-PF must go. That is, in itself is an incitement because uyazibuza ukuthi akula election, so siyabe sisiya nga.
Akwaziwa okuza kwenzakala kulandela ukutshengisela lokhu emgaqweni. Udaba lolu oluqoqwe ngu-Ezra Chisa Sibanda lilethulelwa ngu-Gibbs Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhobhengo lesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela inhlonipho ayiphiweyo nguhulumente yokuba liqhawe lesizwe. Ekhuluma emathuneni la namuhla, umongameli Mnangagwa uthe umoyi umnumzana Shiri wayengumuntu osebenza gadalala njalo wayemanyanisa abantu. Uphinde wakhuthaza abasebenza kwezempilakahle ukuthi babuyele ezibhedlela ukwenzela ukulwisana legcikwane le-COVID-19 okuyilo athi libulele umnumzana Shiri. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyawasekela amazwi kamongameli Mnangagwa ngoba igcikwane le-COVID-19 liyamemetheka.
Imali isize ayenelisi, imali kakhulu imali ephiwa abakhangele ezempilakahle. kodwa ayisibo futhi ukukhulumela mhlambe ukuhlalela kulamizamo ayizamayo. Siyakhumbula even ubaba uTry Masiwa la uyohambelela izamuntu enakuphathiswane ukwenzela ubana kutholakala ukuba kuyini esingakutholela laba abaphethe ezempilakahle. Manje nxa ukhale kona ukubana nxa kungela political motivation phakathi, mina bengibona ngabe amadokotela labomongikazi sokuthi imikhaso yethu nabakhangele impilo more than okuningi lokho. Okunye kulokhu kusetshenzwa kulungiswa akusoze kulunge overnight, but kungalungi akutheni, kodwa impilo zabantu zizama ukuthi ziphilile ngoba okuyimpilo kusho kungenzeke. Manje sokukhona eZimbabwe kuqala sasikuzwa nelabakathi, sikubonela kathana, sikubonela ko-Italy, Britani, Spain, America ngani. Manje kanti sesikubonela khona napha sibi ngoba sesifunda uzibani esimazwe uzibani ukuthi manje uzibani losebantabo. So sokudingakali ukubana sine-selfless sizama ukuyorasinade ukuseva izimpilo zabantu lokhu kukhulunyiswana ngoba lisho uhulumende ngavalanga ukuthi wona kungasakhulumiswana. Kuyakhona ukukhulumisana kulungisiswa kuze kufike lapho okuzabangamelo khona. Kodwa kwakathesi acelele impilo ngoba kathesi isihlobo samo saziyo esizabe sesigula sokuwuwe ozabe sigula akuseyibona kwalonto engahai esiyibona lapha-tvimbe siyibona ama-social media.
Uchaze umufi njengomuntu obebambanisa abantu. Ungathi lokhu yiqiniso yini njengoba sibona abanye besithi waphatheka kusehlakalo seGugurawundi njalo ngumuntu owayelochuku?
Akuna muntu ongelambani sonke sibe yisizwe kodwa noma sebalisindalo sikwazi ukubana uSawuli wagcina esengufowunu kwamele kwabalanga kodwa ewahlukumeza amakristu wabulala ngokwenza kuphela kona. So-ke thina esintwini sithi wasawanaka ngithi uthia omkhambile uselungile okunye sithi umthiyele uNkulunkulu. Mina ukele nakuthi ukuthi hhayi angisuwo uNkulunkulu ukuthi unanijaje, uNkulunkulu ngiyojajana.
Lo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF sixoxelaye ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba lomculi weRumba uMr Bones, yena osanda kwethula ingoma ekhuza abesilisa ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluzayo besifazana ezindlini, i-domestic violence. Untungameli Nkomo Studio 7 usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Mr. Bonzi sizwa esileminyaka mpela isemculweni ihamba leqembu layo legaramtata. Nansi izethula.
Mr. Bones umxolisi isibongo sakondlovu konkalange, ngizalwa entoli esigabeni sasegaramtata ePlumtree. Amadlalade engilawo ay6 from 2012 nje kuzokuzofika last year.
Uthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini into ehluphayo kakhulu eZimbabwe laseSouth Africa lapho acula ekhona, yikho nje ekhuza abesilisa ngalingoma.
Stop, we may not use.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho Mr. Bones ba uthola njani?
Abafuna ukuthenga amadlaladi akhona kakhulu inamba esebenza kakhulu ku WhatsApp ithi +27 71 720 2537. Bebe besilandele ku Facebook page naku Instagram umxolisi Mr. Bones. Ngiyatholakala nje kakhulu ngihleli ngi online kulezo ndawo kakhulu la ku WhatsApp la ngikhona.
Abalandeli ke ungabatshela wapi amazwi?
UZulu ngamtshela amazwi ukuthi abantu bezama ukulandela imigomo ebekwayo malana lesifo lesesihlasele esecoronavirus, ukuthi beziphathe kahle abantu belandele nje bevikele bezama ngazo zonke indlela ukuthi bephephe.
Sibonge ke uMr. Bones ehamba leqembu lakhe legaramtata. Bobaba induku kayakhe muzi, asibathandeni omkethu, sibavikele ngaso sonke isikhathi.
Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Likhuphukela yakho nkulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzekini yemadolobheni wonke. Hayi ke siluqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.